kunzima okwenzakala elizweni lakithi akusenathemba ukuthi kuzafa kwalunga ngoba izithembiso ziningi-ke esazitholayo silokho esizithola kodwa-ke umumo uba mubi singakhangela amafutha ezimota sekulesi khathi esidengekho kobulawayo singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga okusho ukuthi izitsheko lokuningi okwakuthengiwe okusemafrijini sokusonakala abantu bengela mali njalo yokuthi bayethenga kambe le indastri yangikhona izasebenza njani-ke kungela magesi umumo kawumuhle ngabayavuma abezaluphefu ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono hatshi ukuthi abantu baphile nzima ngangizwa abanye sebesithi umgabe wathi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50 wathi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70 yikho-ke lokho kuyabe kusitha ukuthi umumo usunzima ebantwini abantu sebeswele abangakwenza sebeswele lapho abangaqatsha
Babuchuma uyamuzwa ubaba uNdlovu lapha uthi ngali yavuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso ngempela selehlulekile yini
umalumami ekumphenduleni ngizamphendula ngiqala ngokukhota ivesi ebhayibhelini ngiyavula u-2 Chronicles chapter 7 verse 14 ngiyakhuluma uNkulunkulu ethi kona ma abantu bami ababizwa ngegama lami xa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinzeka kwezimbi mina Jehova ngizakuza ngisezulwini ngizabaxolela izono zabo ngiphelise yomhlaba wabo le vesi ngiyifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokona sidinge ngobuso bukankulunkulu indlela esihambe nje amagesi la okuswelakala uzeza abanye abantu sekuthi izanu bills khonakho futhi kukanti-ke hhayi namanzi aswelakeleyo lo nyaka nge-drought le ikhariba kayifeli amanzi anelisayo ukujenereta i-power edumele iyanelisa ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa so konke lokho engizozibonayo lonke lokho yinto esezifuna ukuthi ngabe siyadinga ubuso bukankulu unkulunkulu kube nokumanyana nokubambana ezweni lakasezimbabwe sike sikhohlwe ngokuthi kona izanubek mdc ngoba izanubek mdc akusho ukuthi kona abantu sokumele bele kusho ukuthi kona yikushiyana kwembono yabantu kodwa singabobhuti singabosisi singabogogo singabokhulu sindawonye siyimuli so asibeni ngomoya nalowo izabona into zonje zingazihambela
baba uNdlovu ngiphenduke kuwe ngaphandle kokukhuthaza izanu ukubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile yiwapha amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo
okokuqala thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba yelegitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanupf lingene njani silungiseni lapho sixabana ukuthi konakala khona singakulungisa bese sikhulumisana bese sibona ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili xa kungalungisena leyo ndaba yelegitimate kutho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi kasikhangele ilizwe leBotswana elivele lingelamanzi ihafu yalo idesert kalihanjelwa ngamagesi kutshengisela ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebe sebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambe kanjani ukuze igesi ingahambi lathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi kambe ngesikhathi kungelazulu amanzi atholakala njani ngesikhathi kungela zulu kambe igesi itholakala njani ilizwe leli selidinga omaneja hatshi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekule minyaka edlula amathathu kwenzakala yikho singasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esilawo elizweni ukuthi-ke yebo kambe kule drought kodwa-ke akuvaleli ukuthi abantu baplana lokho kutshengisela ukuthi abantu-ke behluleka kuplana bona laba abasembusweni akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kuyakhulunyiswana sizasithola umnangagayo ejenga khuluma labantu abazange banqobe ekhetheni ngabantu abangalama members of parliament kodwa-ke jejelela imbuya etshiya ulude ukhona okathamisa le MDC eyawina amasisi nguye umuntu okumele ukuthi xa eserious ngokuthi amazimbabweni akhulumisane ambiza ahlalela ephansi kwenze ukuthi kulungise ingxabano le ngxabano zabo ekhona ezweni.
Babuchuma ngo-2017 amasosha ehluthunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho womgabe. Umnotho oqhubeka usiyanganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumgabe besihlala silento lana ba i-budget deficit kuzewa imali engekho. Kathi singakhangela isihlala sile kodwa ama-surplus.